Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga lifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 11 Ntulikazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abafakazi kudaba lokubulawa kwelunga le-CCC eGweri uMboneni Ncube bayithuselwa njalo lamapholisa abopha abacatshengelwa ukuthi yibo abambulalayo sebesuswe kuleli cala.
Asikezwa ngoba abantu abashonileyo kabakabikwa kusalindelwe ukuthi mhlawumbe kwaziswe imindeni, ngakho kasikezwa ukuthi bakhona na abasuka kwelesi Zimbabwe abathintekayo.
Kambe bengaba bekhona abadabuka eZimbabwe ababulewe ngokudutshulwa eBhawa leSouth Africa eSoweto izolo. Kambe umnotho welizwe leMelika ulokhu siyanganxele, kodwa imisebenzi iqhubeka isiba miningi, kutsho ugatsha lwezemisebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Abafakazi kudaba lokubulawa kwelunga le-CCC eGweru uMboneni Ncube bayethuselwa njalo lamapholisa abopha abacatshengelwa ukuthi yibo abambulalayo sebesuswe ekucwayisiseni leli cala. UNcube wagwazwa emhlanganweni webandla le-CCC ngenyanga kaMbimbitho, kutsho iphephandaba le-The Standard. Leli phephandaba lithi isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi uthi akula lutho olunganxele ekususweni kwamapholisa enkambeni asiwe kwenye njalo inkamba, ngoba evele esebenza esiwa kwezinye inkamba ngemva kokusebenza okwesikhathi esithile. Leli phephandaba lithi abafakazi ababalisa udadewabo kamuyi uJudith Ncube bayahlukuluzwa ngabasekeli bebandla leZanu PF besethuselwa ukuthi bangalokothi baveze ubufakazi obungabophisa abasolwa. Ababotshiweyo balitshumi lasithupha, kodwa sebaphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso. Onguye obikwa wasusela amanqe uNcube uKennedy Simbi elokhu engazakali ukuthi ungaphi. Ixuku labantu laba abahlasela uNcube lamanye amalunga e-CCC licatshangelwa ukuthi likhokhelwa ngowake waba ngumphathintambo wezomvikela wesizwe uMnumzana Owen Ncube. Kodwa uNcube ubikwa engathandanga ukukhuluma lephephandaba le-The Standard ngalolu daba. Kambe bengaba bekhona abadabuka eZimbabwe ababulewe ngokudutshulwa eBhawa leSouth Africa izolo. Ilizwe leSouth Africa livuke lithola imbiko yokuthi kulabantu abaningi abadutshulwe endaweni ezijiyeneyo emaBhawa alelo lizwe ngabawathi ngamathaven. ESoweto konamzamo e-Orlando East yikho okubulewe abaningi abalitshumi lanhlanu 15, iningi labo bengabasakhulayo abaleminyaka engaphansi kwamatshumi amabili. Kubikwa kungene amadoda ahlome ngezibhamu ezibalisa ama-AK-47 lovolovolo bahaza inhlamvu mahlayana. Kwadutshulwa abantu abadlula amatshumi amabili, abalitshumi lane babhubha khonapho, ababili babhubhela esibhedlela. ePietermaritzburg kudutshulwe abane ngendlela efanayo ebusuku bunye. Kuthi eKatlehong kudutshulwe ababili ngobusuku bangolwesihlanu. Lokhu kwenzakala ngemva kokufa kwabasakhulayo bangamatshumi amabili lanye 21 e-East London bebulawa ngokucatshengelwa ukuthi yitshefu yomoya kumaviki amabili adluleyo. Sibuze umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda, ukuthi bakhona yini abadabuka eZimbabwe abangaba bethinteke kuzehlakalo lezi.
Kusho ukuthi ngomgqibelo sizula ukuthi kuye kwadukuleka abantu abane bashona Peter Maritzburg, abanye abayisichiyagalombili basala belimele. Kwase ukuthi ngaseSoweto Orlando East kwadukuleka abantu cishe abangamashumi amabili nantathu. Kwabe sokushone abalishumi nane, kodwa kuthe sokusophela usuku besokushone abalishumi nanhlanu, ngoba siza ukuthi kuye kwafika nje abantu lapha ebusuku maziphakathi kwamabili ebusuku bavele nje bathululela izinhlamvu phezu kwabantu kade bezihlalele nje bezithokozela bephuza lapho esportini enomzamo eSoweto Orlando East.
Selizwile yini ukuthi bengaba bekhona abavela eZimbabwe abangaba bedujuliwe kumbe beyibo abacashangelwa ukuthi yibo abayenze lesi sihluku?
Asikezwa ngoba abantu abashonileyo kabakabikwa, kusalindwe lokho ukuthi mhlawumbe kwaziswe imindeni. Ngakho kasikeza ukuthi bakhona na abasuka kwelesi eZimbabwe abathintekayo, kodwa nakho esikuzwayo kunamaqemba njengedudu laseqalile nje ukusulela kuze kube bonke lobububi ebantini bokuza kwelase South Africa, kanti abukho ubufakazi obukhomba lokho.
Wona umkhuba wezibhamu lo ubona njani wena nxa ukhangela okwenzakalayo? Kuyini okungenziwa ukuthi kungabi lezehlakalo ezinje?
Umkhuba wezibhamu kwelase South Africa awumhlanga kakhulu ngempela, ngoba ubani nobani ofuna isibhamu kakhulukazi igebengu bayanelisa ukuthi bayithole. Kungakho sithola ukuthi ngempela vike yodwa kunabantu abaningi kakhulu kangaka sebethe badubuleka, okusho ukuthi sokuze kwadubuleka abantu bashona besendaweni yokuncebeleka ukuthi bazithokozise. Singazi ukuthi injongo kungaba yini, kodwa kungacatshangela ukuthi mhlawumbe phela izimbi zabantu kumatekisi kumbe yini, kodwa kuyadingeka impela ukuthi kubonakale ukuthi uhulumeni uthatha amanyathelo athize ngendaba yezibhamu.
Lo ke ngumnumzana Vusumuzi Sibanda, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala eSouth Africa, e-Africa Diaspora Forum. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa ndawonye leze lizwe lonalelo bezifolile izolo eHillbro eJohannesburg emthandazweni wokukhuthaza ukuthula lokubambana ngesikhathi kuqhubuka inzondo enkulu yezizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa. Okunengi asikuzweni kuThuso Khumalo esipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Leli libutho lenkosi ubulelani lobhengula kamzilikazi ligiya ngesikhathi izalwane zamazwe atshiyeneyo ogoqela leza kwele South Africa zifolile Johannesburg zithandazela ukuthula. Induna yakwamthokazi kwele South Africa uThulani Jubane utshele Studio 7 ukuthi lo ubungumbuthano ohlelwe ngabezenkonzo bebambisana labo njengenkokheli zomdabu ngemva kokubona ukuthi kulokungahlalisani kuhle phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa.
Inhloso yakho konke lokho imzama ukubonisa ubumbano phakathi kwezizwe zonke, ikakhulu isizwe sakwaZulu nesizwe sakithi samzilikazi kamashobane. Sizobabonisa ukuthi abantu thina ke nesizwe sakwaZulu siyinto yinye, and lokho asikuthengi, kuvele kunjalo ngisho nakudala.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Chabalala uthe umthandazo lo uze ngesikhathi esihle kakhulu lapho sekusanda izehlakalo eziningi zokuchophana phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa.
Njengoba liyakubona ukuthi kulezinto ezenzakala into zomozolo fofu into zabodudula, so namhlanje kule nhlangano eziningi ezikhulakala zizokuchitha konke lokho, zithi singumAfrika oyedwa, singumuntu oyedwa, singumntwana oyedwa, zithi Africa United, Africa One, we are one as Africans.
Umkhokheli wezinduna zakwaZulu esabelweni seGauteng uMbongeni Sibiya laye utshele Studio 7 ukuthi akulunganga ukuthi abansundu balwe bebodwa.
Kulo mthandazo sifisa kube khona ukuthula kithi sonke. Kungabi bekho umuntu ofayo, induna imphathi umuntu ofayo. Angeke uthi uphethe abantu bebebeza uphetheni. Lokho nje esithi sizocela, sizocela nje uxolo ukuthi kube khona ukuthula kulo mthandazo. Uyabona simunye, asibandlululani, ihubo lilodwa kudabelela noma ubani.
Inkosi yakwaMthwakazi uBulelani loBhengula kaMzilikazi uthe okuqakatheke kakhulu ukuthi lumbuthano ubungokuqala oveza kumanyana phakathi kwesizwe sakwaZulu lesakwaMthwakazi.
Singabantu abayo, singabantu abahlanganeyo, siligazi elinye, singabantu abayo, singama-Afrika sisonke. Akunasidingo ukuthi sidibe sifane singabantu abanjengathi. Kodwa siyalwisana namuhla. Sizama ukusho ngamafukazi amafashanana. Talking about Swaziland, we're talking about South Africa, we're talking about Zimbabwe. But we're talking about people more than it is about borders.
La ngamazwi agcizelelwe ngabebemele amazwi achiyeneyo kulumbuthano ugoqela labaseNigeria eGhana lakwamanye amazwe. Sekulesikhathi esiningi kuqhamuka izenophobia kwele South Africa, izalwanza kwele South Africa zisethesa eza kwamanye amazwe umlando wokubathathela imisebenzi lokudala amacala. Kulokhu kusungule lonyaka inhlanganiso ezibiza ngokuthi Operation Dudula isihambe endaweni eziningi sithi abantu bokuza bonke abahambe. Akunyanga zingaki kubulewe isizalwane seZimbabwe lokushini leDeepsloot umnumzana Elvis Nyati wafela ukuthi wayengala passport ekhombisa ukuthi useSouth Africa ngokusemthethweni. Abafundisi abebekokhela kulumbuthano bathandaze kakhulu kumvela ingqangi besithi bafisa kungasabi khona ukucwasana ngobuzwe eMzansi Afrika. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Okwamanje ke esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi izolo izakhamizi zelokithi lesizinda kobulawayo zivuke zithola omunye wazo umnumzana Alson Moyo ekwaziwe wabhubha bucwadlana lendlu yangakibo. Izakhamizi zaleli lokithi zibikwa zisithi kumele kuvalwe ibutsha ethiwa emigalo ko-Richard ngoba ithengisa utshwala okungekho emthethweni njalo lokhu kukhuthaza ubugebengu obuthiwa sebubhahile kakhulu kulelo lokithi. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi amapholisa amane awenkamba yeHarare eHighlands Police Station abotshiwe ngemva kokugabana imali engamadola emelika azinkulungwane eziyisikhombisa US $70,000 abayithathele omunye umama lobaba ababesebenzela omunye umuntu ongaqanjwanga igama bamemtshontshela. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani basakazi beStudio 7. Linelisakaza njengoba zinjalo bafowethu. Sidiphilani, ngiphile imali iphilile bafowethu, siyabonga. Mina nguMpanda Moyo, kuGongogoma Village Ward 9, Bulilima West. Lapha kukhona into mina engibona ngani lapha kunzima lapha. Lapha sekuthiwa kulabantu kule amaroli, kuyathiwa kule roli ethwala abantu, isiyabe siyaregister kuvota. kuchoni kunoko noma sebevota bayasebevotela ngabazathwala futhi bese yavota ake kulungiswe lapha kanti sekwenzenjani ukuthi kona kube lendawo ababuya khona behlale noma iviki or couple days abantu be register ukuthi abantu bayathwalwa kuthiwa baye register ukuvota akuzakali kahle mina ngikuboni kahle ake sifake namehlo lapho kwezwani lapho ezwani ukuthi kona kungabuya abantu laba bafana laba ezithupha bayabuya one day badlula bayedlula abanye bezwa ukuthi asebedlulile ake kuzwakali ukuthi le nto ikhulunywa kuthiwa kuyalungisa ukuvota kuyarejistwa kuyathatha izithupha ngiyabonga ngabi mude kakhulu
kwistudio 7 niyaphila ninjani basakazi yalibingelela basakazi bami yalibingelela kakhulu lonke ya yalibingelela kakhulu mpela yahayi siyabonga kakhulu siyabonga izindaba siyabonga izinews elisinikeza zona ezinhle ya siyabonga kakhulu ya hayi kuhle kakhulu ya sesilindele izinews ngizilindele inews ya kuze siphawule phela kumele siphawule ngento esizizwayo ukuthi khona manje kwenzakalani asila radio lapha manjengamanje ya cela lesiphi izinews kakhulu siphi inews lesiphi indaba ya lesiphi indaba kuze siphawule lokho sekuzuzisa lathi ezweni lakithi siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu
salubonani kwestudio 7 salubonani nathanda ukuthi badala ezimbabwe linanze ebulawayo ngapha sinanzelele kulo mpholisa lo kuthiwa ozibiza silifa lo wethu lolu ababezekhaba ke behlasebe bedlama ukulandelela yena into zonke azenzayo ngoba uyathatha imchova lapha eyivalela ngale kuye drill hole isibhathe osikisti labo $80 thina siyithanda into nala yenzayo sibe sisibhadalisa $1,000 yefund efine kumbe $2,000 efine yena besithatha i-60 US dollars kumbe $80 kanti indaba yona igazethi ingazigazethe into ezifunakalayo emchoveni kawani sibe kwazi ukuthi amafinde yalokhu ami kangaka lokhu ami kangaka wani sezivele sipha ama-user la i-government kawani kulolokhuloko siziphe umuntu emzini wakhe siziphe umuntu esiyakudlalalela emuli yakhe emzini wakhe salubanani salubanani badala mna ngithanda ngithanda kubingelela lonke ku-studio 7 mina bengithanda ukuphawula ngendaba le ama-corruption la eyenzakala kula ikakhulu kulayo abezeke isicela bezama ukuhlasela drilolo emaphoyisa edrilolo la ethatha imijova yabantu isiyayivalela ngale kule nkalakathi ecorruption efihlekeleyo kwaphana ukuyivalela imijova naleyana ngoba imijova leyana icina iphume kwaphana isibhadaliso 100 kusiya kubo from 50 kusiya ku-100 US dollar okokuthi ukuthathele kubamba sebekuthathe imijova beyovalela ngale sophuma ngakwedize enkalakatha zemali sicela badala sebelilinanzelele indaba enjengaleyo sebili futhi ngabe igovernment isiphawule kawani kuyabe kufuneka emjoveni kawani sibe kwazi to find yalokho imali engake find imali engako lokuthi siyaphumte imali engako 100 user siyakudlala emuli yakhe state ukuthi imali engabe yakho government ngabe ungcono ngoba ngaya ngathi $5 ifind yalokhu lalokhu lalokhu ube kwalte macala kwabe yi 4 usubhadala $20 ngena ku government mina ngibona kungcono kakhulu kulokho leke la mapolice senza intando yakhe so intando yabo
ku studio 7 njani basakaza abahle nabalali abahle yeah asokubudala sami ungena lami kusehlula namhlanje ngithenga ingene khulume ngendaba ka president waseBotswana lo yemutsetse lo othe na izimbabwe ifile nje kanje ngendaba yama-sanction ngathi abantu besimakile i-gold ecegeni nje bebanjwa ema-airport ezositshela ukuthi ngama-sanction akula ma-sanction abulala izimbabwe la izimbabwe bulawa yi-corruption umnankagwa bayatshontshe egcekeni izanu p f iyatshontshe egcekeni abantu bebhekile uyabona so ikakhulu ama-leaders la e-southern africa yibo abasicindisela ngani bona abakhona abakuthola ngokuhlupheka kwethu izimbabwe mayifadalala ngani bona ikhona inzuzo abayitholaa laba bantu ngoba akula muntu ongakhuluma kanje ekhulume into engekho egcekeni kanti into iyeyibona layo ukuthi izimbabwe nje ibuswa yi-corruption ngenkani uyabona ubona kunjani ebutswana ngubani umuntu wangabusa for 40 years umgabo obuse for 40 years bona ebutswana babe ngakuvuma ukuthi umuntu ebuse for 40 years umbani ongabusa for 40 years la enjani angeyibusi i-20 years kwapha uyaphuma kuphela uyangena omunye noma kunje khona manje uyayihlukumeza ifamily ka-Ian Khama lokho eyibophe senzana siyadlula isikhathi sakhe akekho right lo president wasebutswana lo into ekhuluma kayikho izimbabwe bulawa yi-corruption lokubusa ngenkani lokungabusa abantu kuhle bangayekela lezo zinto umnankagwa ilizwe lami liyavuka leliya
linjani linjani studio 7 hayi thina siyaphila besicela ubaba umqondisi moyo ebantwini laba abaqambileyo laba lotheka sozamqambe hayi besicela amqambe ngoba khathesi akusela sikhathi sokuthi singafihlelana kumele sibe lazi iqiniso ukuthi kwaphambazeka ngaphi and njalo abaphambazeka ngobani lobaloba kasozaqambe abanye uJoshua Nkomo chiya bona la yena lo muntu kamqambe sibe masi
salibonani studio 7 salibonani lonke nje elisilethela inews ezimnani hayi ngizwe indaba kamqondisi umoya ethi khona kwakule mthwakazi. Amakhiwa vele ayifuna ukudivida, ukudivida ngaleyo ndlela njengabo Enos Nkala kubuye labo onduna okhayisa babekhona lawo abayisekelayo leyo nto kuthiwa ngemthwakazi. Ye, ngiqiniseke ukuthi kumbe ihistory yangikhutha mina. Mina ngikwazi kwakule Rhodesia ngiyazalanda. Anzange ngilibone ibala elithi mthwakazi. Hhayi, nxa kwakunjalo hhayi ikhozi yabo iyezwakala, kodwa thina abanye asiyisapoti. Sidinga i-United Africa. I-United Africa yesiyifunayo thina, without borders. Now khathesi sebesibisele mva abafana bemthwakazi esikhathini sabochaminuka khona nalo. Sebesibisela kuchaminuka. How many lokuzina mangaka ama-descendants kayena lokuzina lochaminuka mangaki? Sebangaki usichaminuka wafanini? Mbona sekulezi zukulwane kuphela. So bangasibisele mva thina, sithi phambili le-United Africa.
Injani Studio 7, thanda ukubingelela bonke abantu idayi siyobonga endawo elisinika zona. Into engithanda ukuyisho ebantwini bakithi ukuthi masibe nezibindi la noma le iparty sethu sela ukuthi siyivote, mara sibe nezibindi sikhiphe ukuze sithole enye impilo e-right. Ngabheka manje lala eGoli izinto sezidula, sokunzima kusaphileke. So asiqiniseleni, asiqiniseleni. Lami vele 2023 ngiyabe sekhaya ngivota lapho, sikhipheni le iparty le ngoba ngeke usilungele. Singabe lokho esithi bengayenza lokho, sokumele siyesabe sibavotelela noma singathanda. Ambonto ungasiza lokho.
Sanibona, sanibona okhozini, ninjani? Sibingelele ku-VOA. VOA ikwela isithola khona izindaba. Sibonge lathi uvala uPaulo
ku-Studio 7 linjani basakazi abahle nabalali abahle. Asokubudala ngisamungela lami kusehlula namhlanje ngithenga ingene khulume ngendaba kaPresident waseBotswana lo umtsetse lo othi yena iZimbabwe ifile nje kanjengendaba yama-sanction. Ngathi abantu besimakile igold egcekeni nje bebanjwa ama-airport ezositshela ngokuthi ngama-sanction. Akula ma-sanction abulala iZimbabwe la. IZimbabwe ibulawa yi-corruption, umnankagwaba ontshe egcekeni, iZanu PF iyatshontshe egcekeni, abantu bebhekile uyabona. So ikakhulu ama-leaders la e-Southern Africa yibo abasicindezelayo. Ngani bona abakhona abakuthola ngokuhlupheka kwe iZimbabwe mayifadalala? Ngani bona kukhona inzuzo abayitholayo laba bantu? Ngoba akuna muntu ongakhuluma kanje ekhulume into engekho egcekeni, kanti into iyeyibona layo ukuthi iZimbabwe kunje ibuswa nge-corruption, ngenkani. Uyabona, ubona kunjani eBotswana? Ngubani umuntu wakwabusa for 40 years? Umgaba ubuse for 40 years. Bona eBotswana babengakuvuma ukuthi umuntu ebuse for 40 years. Umbani ongabusa for 40 years? La enjani angeyibusi i-20 years kopha? Uyaphuma kuphela kuyangena nomunye noma kunje khona manje uyayihlukumeza ifamily ka-Ian Khama lokho eyibophe senzana. Siyadlula isikhathi sakhe, akekho right lo president waseBotswana lo. Into ekhuluma kayikho iZimbabwe ibulawa yi-corruption nokubusa ngenkalo kungabusa abantu kuhle. Bangayekela lezo zinto umnankagwa ilizwe lami yavuka le.
Hayi, siyabonga Zulukandaba, lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu. Angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele wona ngenamba zethu ze-WhatsApp ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, inombolo zethu zithi +1 202 465 0318. Likhumbuleke balaleli, lisithumele imlayezelo emfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke. Njalo lingathuki, lisebenzise amabala ahloniphekayo. Siyalibonga. Akwezemelika, lanxa umnotho welizwe leMelika usiya nganqele, imisebenzi iqhubeka isiba minengi, kutsho ugatsha lwezemisebenzi. Ugatsha lwe-US Labor and Statistics luthi kule misebenzi edlula inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu, 372,000, edalwe ngenyanga kaNhlangula. Lanxa kunjalo, iningi libikwa lisithi kalithembi imizamo kamongameli Joe Biden eyokuvuselela umnotho welizwe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Gary Twala Jackson, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba. siqale ngokumbuza ukuthi ubona ephumelela na umongameli Joe Biden kumizamo yokuvuselela umnotho welemelika.
Cha msakazi, angiyiboni mina into encomekayo engingayikhuluma ngomnumzana umongameli uBiden. Selokhu nje ingenile, hayi ilizwe ngibona ngathi selingene phakathi kwehlube ezingathi zinenganyana mpela ukuthi kangilathemba kuye njalo kangiboni ele khono lokuthi alungise amanyala la sesiwabone sizakala phakathi kwelizwe izinto zijika zisima kubi kangaka kodwa nibethembisile ukuthi into zizokwangcono. Kusukela lokhu engenile lapha mbona ngathi impilo isuka ibanzima ungakhangela ke ukukhwela kwendaba zama rent, ukukhwela kokudla, sokuthiya abantu abaningi bengelandawo zokuhlala, sokuthiya abantu abaningi besemigwaqweni. Kanti ke angiboni mina ukuthi kulethuba lokuthi akulungise lokhu ngoba njengoba izinto sezikhwelile futhi lanxa bengabuyela emsebenzini imisebenzi eminingi manje umuntu kasenelisa ukuthi azitholele indawo yakhe yokuhlala esebenza. Ngakho ke ngibona ngathi hayi sisebunzimeni obuthize umsakazi.
Ubona kusiba lobubelo na ikakhulu nxa sikhangele ukubana intengo yamafutha ezimoda ikhanya ilokhu iqansa mihla ngemihla okwakungayenzakali eminyakeni edluleyo esasibona ingaqansa iyehla njalo. Ubona kuzaba ngcono yini?
Msakazi angikuboni ungcono okungeza ngoba ke abantu bethuka manje ngoba into sokukhwela intengo yezinto. Abaningi bathi lokhu kwenzeka ukuthi amafutha akhwelile, amafutha nje yiwo ayenza intengo yezinto iye phezulu. Kodwa ungananzelela ke iminyaka elishumi edlulileyo izinto eziningi mpela zakhuphuka. Singanikeza isibonelo sezinto ezinjengama-rent. Iminyaka elishumi edlulileyo ama-rent akhuphuka mpela phose ngathi nge-50%. Into nje bezivele zingamanga kahle, bezimima nzonzo. Ukuswelakala kwamafutha-ke manje okudalele ukuthi agcine khuphuka intengo yawo, kwakhuphuka nokunye. Bekuyinto nje evele khona, mbona ngathi nje kule inflation ekhona lapha nje edalwa ukungame kahle kwe-economy. Kanti-ke amafutha lawo futhi aseze ukuthi lokhu kube worse. Kodwa nje akusiyo ndaba yamafutha enze into zakhwela kanje. Ungananzelela nje vele kukhona nje utshintsho obelukhona obeluvelele lusenzakala amafutha engakakhweli. Njalo kangiboni ukuthi le nto kuzoba ngcono. Asambe phela ingoma ka DJ Tira esigqibela ke uhlelo lwethu lanamhlanje. Utira ubecula eseGwanda kuyona le impela viki, kodwa sizwa kuthiwa ulahlekelwe ipassport yakhe South Africa. Hayi asazi umbe iphinde yatholakala yini, kodwa ke hayi simfisela ke inhlanhla ukuthi ayithole. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu, lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe lamhlanje ntambama ngo-7:30 silazo njalo indaba zakusihlwa. Igama nguChris Gande. Asidibaneni njalo.